sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Kolamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolesine mhla ka 13 Nhlolanja 2020 ngoFacilities Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Let's not forget our ubuntu, unu wedu, zvakakosha. Let's not diversity mean the erosion of that which defines us as a people.
Uzulu weZimbabwe umanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokuqakathekisa umsebenzi wemisakazo ele World Radio Day. Umanyano wenkonzo zesiKristu weZimbabwe Christian Alliance uthi usuqoqe umhlangano wokubonisana indlela zokudingela abadilizelwe izindlu lizulu lesikhukhula eBinga. Uhulumende uthi amakhophoni okuthenga impupho azaqala ukusetshenziswa ngeviki ezayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uzulu weZimbabwe umanyene lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokuqakathekisa umsebenzi wemisakazo yama wireless ele World Radio Day. Umphathintambo obona ngezokwethula kwemibiko unkosikazi Monica Mtrangwa ukhokele umkhosi owenzelwe edolobheni leGweru enkabazwe lapho akhulume kabanzi ngomsebenzi wemisakazo. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe zilalela indaba kumawayelesi loba nje kungayisibo bonke abalalela imisakazo yaphakathi kwelizwe ngoba ingekho ezimeleyo kumbe iyingcosana eyazabelo eyama-community radio station eyaphiwa imvumo yokusakaza. Abantu sebevame ukulalela indaba enkundleni ezitshiyeneyo zebulenjini ezifana labo Facebook, Twitter lezinye kubomakhale khukhwini. Umqondisi weAmakhosikazi Women's Radio kobulawayo unkosikazi Sibusisi weBhebhe ukhuluma kabanzi ngelanga lezemisakazo ezweni.
Thina njengamakhosikazi media namhlanje sihlanganela lomhlaba wonke ekunazeleleni ilanga lokusakaza emagagasini eradio. Sinazelela ukuthi khona amagagasi lawa anika abantu abaningi ithuba lokuthi labo bazwakale. Leli langa lihle kakhulu, siyabonga amathuba asephiwe omama esibazwayo emsakazweni esibabonayo nje sokusitshengisa ukuthi khona amaradio aseyindlela yabomama abaningi ukuba bazithuthukise. Kodwa njalo sizithatha njengelanga lokuqhubeka sikhankasa ukuthi khona eZimbabwe sicela ama-community radio ngoba yiwo abalulekileyo ekuthuthukiseni omama. Akulamali abazabe bezikhupha, kodwa i-community radio yabe ikhangele ngendaba eziphathelane labo directly ngezigaba ngezigaba.
Umqondisi womsakazi weGetshenge ePlumtree umnumzana Thomas Thole uthi lokho belinde ukuthola isichenqe sokusakaza ethi kubuyisela emuva inhlelo zentuthuko.
Lokho kwenza kube nzima ukuxhumana kwabantu uma sesikhangele ngapha kunhlelo zentuthuko ngenxa yokuthi uzananzelela ukuthi ezabelweni zakithi silabantu abangaphandle kwelizwe, abanye baseSouth Africa, eBotswana, eEurope, eAmerica. Abantu bonke laba baphathekile enhlelweni zentuthuko. Uma singaba lomsakazo kungaba lula ukuthi bexhumane njalo bephane amasu okuthuthukisa izabelo zakithi.
Umsakazi weZimbabwe umnumzana Mkhululi Ncube uthi ulusizi ngoba iningi labantu ezweni lokhe bengenelisi ukulalela imisakazo kuzabelo zabo. Lona ilizwe selileminyaka engamachumi amane yathola uzibuse.
Uhluphe saselalo ikakhulu lapha eZimbabwe nxa siqathanisa ngamazwe angamakhelwane yikuthi imisakazo yethu ayikafinyeleli igcwale indawo zonke zelizwe. Ngizakunika isibonelo sendaweni njengasePlumtree nje, sokufika iminyaka engu-40 ilizwe lathola uzibuse balokhu belalela imisakazo yakole Botswana.
Umsakazi weSkies Metro FM unkosazana Patience Phiri uthi ukuqakatheka kwezemisakazo ngeke kwaphela.
Ukuqakatheka kweradio akusoke kwafa kwaphela ngoba iradio
uyakwazi iyafika kwezinye indawo lapha le TV ezingafiki khona lapha ama newspaper angafiki khona i radio icakathekile kusiya ngokuya mina ngesifiso sami ngabe kuthiwa izakhamizi siba lama radios abo ukuze indaba zabo ulimi lwabo bekuzwe kuhlale kukhona ukuze kungapheli ngoba phela nxa ungadulaleli radio uzwe kuthiwa esigabeni sakini kulento enje 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 usukumela phezulu masinya ukuthi uncedise kumbe uncedakale kathe sisikhangela indaba lesebhinga bele radio engeyabo bebebezabe bezwile kumbe umbiko wokuthi kulezulu elibuyayo behambe bephepha lapha kumbe lalaphana
ekhuluma ngesikhathi kunanzwa ilanga lemisakazo enkabazwe umphathintambo wezokukhutshwa kwemibiko ezweni unkosikazi Monica Mutswanga uchaze ukuba imisakazo iqakathekile ezweni lekuletheni intuthuko ngakho ke baphakathi kokuzama ukuba ezemisakazo ezweni zihambelane lezimiso zomhlaba loba nje kumele kwenziwe ngobuciko obukhulu
let's not forget our ubuntu unuwedu zakakosha Let not diversity mean the erosion of that which defines us as a people.
Kuqakathekile ukuthi singalahli ubuntu bethu. Kuqakathekile njalo ukuthi ukuchiyana kwethu ngemibono kungawoni isiko lethu njengabantu abalembali yabo.
Usuku olwe World Radio Day linanzwa emhlabeni jikelele mhla ka 13 Nhlolanja minyaka yonke ngemva kokubekwa inhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba eUnited Nations Education Scientific and Cultural Organization iUNESCO. Indikimba yokunanza ilanga le World Radio Day lonyaka ibigijima ngala amazwi athi Radio Diversity and Development. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje umsakazo weradio ubikwa lokhe uthenjwa ngabanengi ekutholeni masinya indaba eZimbabwe lanxa sokulendlela eziningi zokuxhumana phakathi kwaZulu iningi lazo zingezebule injini iningi likhala ngokuthi uhulumende lokhe engafuni ukuthi kulula amagagasi ukuze aphe amalayisensi imisakazo ezimele yodwa ikakhulu eyezigaba ama community radio stations umlando lozindlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo
Selokhu lathola uzibuzo elizwe leZimbabwe, kalayo imisakazo yezigaba ama-community radio stations athe aphiwa imvumo lo amalayisensi okusakaza nxa yemithetho ekhona encindezela labo abafuna ukuqala imisakazo bezimele bodwa. Umsakazo oludumo wasebenza i-ZBC lomsakazo ozimele i-Radio VOP, uMnumzana John Masuku uthi uhulumende usebenzisa imisakazo ukutshengisa amandla akhe.
Uhulumende kazimiselanga ukuthi ezwe amazwi achiyeneyo avela ebantwini abachiyeneyo. Uyabe efuna ukuthi yena abe nguye obatshela lokho afuna ukuthi bakwazi kuphela. Kodwa ke hatshi ayisinjongo yemisakazo. Injongo yemisakazo ngeyokuthi abantu bakhulume bekhululekile besitsho lokho abangabe bekukholisa lalokho abangakuthandiyo abangakukholisiyo ukwenzela ukuthi kulungisiswe hatshi ukuthi sizibone njengabantu abenza izinto ezinhle thina singenza izinto ezinhle njalo singafuni ukuthi kuzwakale ukuthi kumbe kwazakale ukuthi kasenze izinto ezinhle
umnumzana Fosa Dongo sokhokhela inhlanganiso yentatheli izindaba eZimbabwe Union of Journalists uthi uhulumende kumele anakekele imisakazo ngoba ifinyelela abaningi kuleli
iradio umsakazo iqakathekile ngoba yiyo esetshenziswa ngabantu abaningi kuzwekazi le-Africa ungananzelela umsakazo weradio ulula ngoba kumbe iphephandaba kumbe oWhatsApp benu labo elibasebenzisayo ungayiphanyeka sibile esihlahleni laphana uziqhubela umsebenzi wakho uzitshayela ugatshopo wakho kumbe uhlakula ngakho ke lokhu isaqakathekile kakhulu
omele inhlanganiso yeZimbabwe Association of Community Radio Stations ZACRAS unkosikazi Vivian Marara Jangaja uthi bayathokoza ukuthi uhulumende usalungisela ukuvumela izigaba ukuba zibe le msakazo esithi bakhala ngemali eningi efunakalayo
sithakazelela okwenzwa nguhulumende ukuthi usenze ama steps ukuthi ama community radios ebe khona singakhangela since July oka 2019 So kube le Broadcasting Authority of Zimbabwe esikhona and upermanent secretary or Minister of Information, Publicity and Broadcasting Services uMr. Nick Mangwana sewakhuluma ukuthi uhulumende ulama licenses angu 40 azahamba kuma community radios but ku 2020 bazabe bekhangele 10 ama communities ukuthi bebanike ama licenses and nge Friday ya last week seba publisher ama regulations azayenza ukuthi abantu abafuna ukuba lama community radios bebekwazi ukuthi banga apply njani lokudefine ama terms ahambelana lokuthi i community ngokwayo kuyini and i community radio ngokwayo kuyini njengendaba yama license fees abaseyifakile ukuthi ama community radios kumele bebhadale application fee e 8500
unobhala ukugajela ubona ngokukhishwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana uthi uhulumende uzimisele ukupha imvumo yokusakaza emuntwini wonke oseZimbabwe ngoba kulelungelo lakhe
urongwa hukupa malaisenze wawa pachiero chapa msoro tatuwa pedo pedo izuzi panga pane dambuziko
uhlelo lokuphiwa kwa malaisenze solo kusivanga saphezu bekulodubo lwemithetho umthetho esasilawo wawunga 2001 bekumele senze imithetho sesenzile umthetho uphume ngolesihlanu olwedluleyo
kodwa umsekeli wesikhume se-MDC umnumzana Luke Tambo Nyoka uthi uhulumende wezanu-PF kasoze alethe inguquko elizweni
We are celebrating World Radio Day amidst very sad and debilitating circumstances where we are only hearing from the same voice.
Sithakazelela ilanga leli phakathi kokudana okukhulu sizwa ilizwi linye eZimbabwe akulalanga leradio lilanga lemisakazo yeZANU-PF bakhuluma ngeZANU-PF lomnangapha imisakazo yethu ikhuluma ngeZANU-PF akusoze kube lenguquko amalayisensi amaningi aphiwa abantu bezANU-PF
ngomnyaka ka 2001 uhulumende wethula umthetho owe Broadcasting Services Act owakhokhelela ekubunjweni kohlangothi olwe Broadcasting Authority of Zimbabwe BAZ eyiyo elawula ukusebenza kwemisakazo njalo okumele iphe imvume yokusungula kwemisakazo ezimeleyo yezigaba inhlanganiso ezifana labo Media Institute of Southern Africa MISA labo Zimbabwe Association of Community Radio Stations ZACRAS sezile minyaka zizama ngazo zonke indlela ukuncenga uhulumende ukuba athulule amagagazi zisebenza isekelo sombuso welizwe kodwa lokhu kuyinsindaba phendule lokhu yikho okwenza imisakazo efana labo Studio 7 Shortwave Radio Africa Radio VAP leminye basungile inhlelo zokusakaza bephandle kwelizwe ukuze uzulu athole imbiko eqotho ngokwenzakala elizweni angeke ayithole emsakazweni kahulumende ngimele Studio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860. Lagu 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Umanyano wezinkonzo zesiKristu oweZimbabwe Christian Alliance uthi usuqoqe umhlangano okubulawayo labe bulawayo Churches Forum kusasa okudingela abantu abadelizelwe izindlu lizulu lesikhukhula impahla kanye lokudla. Kune izulu lesikhukhula kwezinye izigaba zeBhinga ikakhulu eNsungwale lakhukhula izindlu amabholoho lemigwaqo njalo iningi liphephe ngokukhwela ezihlahleni umfundisi uSeni Sibanda umkhokheli womanyano weZimbabwe Christian Alliance ochasisela uSandikile Mhlanga oweStudio 7 okuningi ngalolu daba
Thina bese sisebenza ukuqoqa amabandla ukuthi sibetheni konke silakho, sibuthanise konke esingakwanisa ukukubuthanisa ukuze kuhanjiswe esigaba. Njalo besicabanga ukuthi into ebesingayenza iqhubekela phambili sithengisa abantu umonakalo owenzakalayo phansi. Sinabanye abafundisi abahlala khona ngale, ibade sibacela ukuthi bebe lokhu besithumela ukuthi kuhamba njani ukwenzela ukuthi iZimbabwe wonke lamabandla wonke abekwazi ukuthi kulo dingo solukhona. Sibe nhlanganiso evele ikhona ngapha kobulawayo ehlanganisa amabandla wonke. Yiyo efuna ukusebenza nayo ukwenzela ukuthi sifone ukuthi kwenza njani. Kuze kube nomonakalo etsholotsho sasebenza sonke, sathumeza ukudla. Kwaba nomonakalo etshimanimani sasebenza njalo kwathunyezwa. Nakathesi lapho edinga beso sihlanganisa amakhanda ethu sifuna ukuthi kuthunyezwe ukudla. Njalo lokuthi singasalini ezandleni zethu kodwa kube yinto eyenziwa ngesikhathi phansi. Ngoba siyakwazi ukuthi abantu laba baphansi badidikelwe yinto labantwana abancane kulabo bakho. Ngakho into esidinga ukuthi abantu basebenze ngesikhathi phansi. Kusetshenzwe mashinya ukwenzela ukuthi izimpilo zabantu zihlale. Kulamabandla ehlukeneyo aqoqa ukudla. So sibona ukuthi kungcono ukuthi siletheni wonke umuntu sikwenzeni kuyibe yinto eyini.
Kahle kahle kuyini elikuqoqayo ukuthi kuyencedisa abantu?
Sikhangelele ukuthi kube lengubo, sikhangelele ukuthi kube lezigqoko, njalo siyakwazi ukuthi omama ngalesi sikhathi bayangena phakathi kwesikhathi esinzima. Ngakho sikhangelele ukuthi kube lenzi zezinto ezingakhangela ukusiza omama. Njalo sikhangelele ukuthi abantwana abancane kudinga impuphu lama-porridge anganikwa abantwana abancane, abantwana abezimoto ezezidikelwe imizi yabo, bathathele isifuyo, bathathele ukudla kwabo ngamanzi. Njalo besicabanga ukuthi nxa kungayenzakala, nxa kunamabandla alamathende ezinye izinto esingazithwala sizihambise khona ngayo, kungabe kungaba into engasiza abantu. Njalo siyakwazi ukuthi uhulumende lawo besengenele ezamsebenzi. Into esinanzeleleyo ukuthi njalo esivumayo ukuthi into ifuna ukuthi abantu basebenze ngokukhanyisa ngenxa yokuthi abantu abakhona ngale abaningi abalakuthi abalalini.
Lo-ke ngumfundisi uSeni Sibanda, umkhokheli womanyano weZimbabwe Christian Alliance, obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8 p.m. kusiya ngo-9 p.m. ntambama kumagagasi awe 909 a.m. lakushortwave 12080 laku-15775 kilohertz kushortwave. Live Talk lamhlanje uhlelo asihlizweni bomama sihlaziya unanzwa kwelanga lokuqakathekisa ezemisakazo emhlabeni jikelele ele World Radio Day. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singakaye esigabeni esilandelayo othi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafishane. UZulu weMalawi lamhlanje ungene ezitaladeni etshengisela ifuna wonke amalunga ekomishin elawula ukhetho lwanyakenye eMalawi Electoral Commission ukuthi wonke achiye umsebenzi ngoba engaphathanga kuhle lolu khetho. Amalunga ekhansili yezomvikela enhlanganisweni yamanyamana wamazwe omhlaba eye-United Nations Security Council asevote esekela isinqumo sokuthi kudingwe indlela zokumisa ukulwisana komdeni kwele-Libya. Kuthi-ke umgcinisihlalo webandla lama-Democrats esigabeni se-Iowa khonapha eMelika uTroy Price usetshile leso sikhundla ngemva kokuphazanyiswa komsebenzi wokuvota kuma-primary elections kudingwa ozamela ancintise emelelelo bandla ekhethweni lokudinga umongameli lwalonyaka. Uhulumende uthi amakhophoni okuthenga impopo azaqala ukusetshenziswa ngeviki ezayo. Lokhu kulandela ukusilela kwempopo elizweni jikelele obesokusenza ukubana itholakale kalula emkambo wensitha. Ngomvulo uhulumende ukweze intengo yempopo ngemva kokuhlaba umkhosi olwenziwe ngabasachulayo besithi nxa beyithengisa ngamadola angamashumi amahlanu $50 isindo seshumi lamakilograms abatholi inzuzo. Ngambe uhlelo lokuthengisa ngamakoponi lolu luzaphathisa na ekusileleni kwempuphu? Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Rejoice Ngwenya endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu-PF Nomnumzana Joseph Chuma, onguye osungula lingxoxo.
Into eqakathe ukuthi nxa uhulumende ebone into wayifaza, singasebenzi ngayo, silokunye okungcono esifana nalokhu kungasebenzi, asikufake empela etafuleni ukwenzela ukuthi kulungiswe kuhambe. Njalo futhi sinomcabango ukuthi into lezi ziyatshiyana sigaba ngesigaba. Awusuze kufana nokwenziwa eHarare lalokho okwenziwa lapha koBulawayo, kumbe okuzenziwa eCholocho, kumbe okuzenziwa koMrambinda. Mina lokhu ngikhuluma ngoba lami ngomunye walaba abake bahlala phansi lapha koBulawayo. Ngathi hayi, koBulawayo lapha mina ngibona ngathi into le ukuthi ihambe kuhle ifike ebantwini. Asimele ukuthi lokhu sifake ezitolo ezisedolobheni zena, ngoba yize zigcina zithipha impuphu igcwale emakethe labana sezithengisa emfikeni omnyama lwaba ukuthi i-black market. Asihambiseni impuphu lezi emalokishini lapho esihlala khona, ezitolo zethu lapho esithenga khona. Lapho engikwazi kona ngiyafika ngingene, uthi uma bayamazi ihlala khona apha ephelandaba kumbe eminyela. Nxawe uthume sebonakale efuna ukuthuma le mpuphu ezingu-20 sokuthi hawukamthuma suzamani. Kodwa nxa uthume ngangena labana ngoba bayakwazi ukuthi imuli yakhe vele ulabantwana abahlanu kumbe abayisithupha azithengele umgodla wake mpuphu ahambe endlini. So ngisiba ngcono niwubona wami lami engiwubonayo esengiwufakile lami ehofisini kaminister wethu lapho koBulawayo wehulumende lawo uwamukele wona lowo mbono, yinto esizayenzakala lapho koBulawayo. So hanta kwenti akusho ukuthi nxa uhulumende ngaziyeseleza amakhuphoni so ngikhothi kumele kubanzi khona hanta wona vele sokucast in stone. No, umuntu ofaka izinto ngumuntu njengawe ongakwanisa ukubona kuhle kumbe abonele emadizaneni abone okufitshane. So kuyaqondiswana kuhle kufaka imibono yonke into zihambe ngendlela efaneleyo.
Ye, nantu daba babangweni.
Aphela nguziba uthi mazeliyalo ukuthi coupon kayisebenzi. Ukhona nje ulendlela zokukhuluma ngakho. Kodwa ukhona madoda ukuthi iZANU-PF le ebusayele sebephelelwe imizamo. Into zemakhuphoni ezasenzwa ngama-Russian, ngama-communist kudala ngama-1930-something, sekusokulethwa ikhuphoni kalilethi mumbu, kalilimi mumbu. Umumbu ulethwa ngomsika ovulekileyo. Uhulumende weZANU-PF uzama ukubambabamba zonke izindawo, kabayekele lokhu ukuba belokhu bekontrola izinto besenza ama-subsidy, kabavula umsika abathi ngiyanxa ngifuna ukuyathenga umumbu, ngiyahamba ngiyethenga umumbu eBotswana kumbe eZambia kumbe impuphu ngibe layo. Lokhu uba belokhu bekontrola izinto, ungazunika ukhuphoni uyahamba uyelithengisa emsikeni omnyama, akuthithi lutho. Kakungena engqondweni yabantu beZANU-PF ukuthi ukukontrola ukuba ubamba ubopha umsika yesitlobhu akuncedi lutho, akulethi kudla. Ikhuphoni vele yinto yokuthi alilungisi mumbu, liyathatha nje umuntu ayelithengisela omunye umuntu. Hathi sokuthengisela ukuthi abantu beZANU-PF bephelelwe imizamo lapho emadoda.
Baba Chuma yakhuluma lapha umnumzana Ngwenya uthi hayi abantu beZANU sebephelelwe imboni.
Usela wenkosi yabona ucululi yabona izami iyayizonda kakhulu hambi aba then kuhle ngoba baki kwesikhathi bayazinoleja bethi hayi izandu yefinze lokho kwesikhathi bethi hayi ikhulumende ibe separate but nxa sokukuhle bafuna bethi hayi ikhulumende izimele yedwa nxa kukube bethi hayi izami yenze lokho anyway yinto engithile kona ngathi hayi asikuthi ndoda yikuphelelwa yikubonisana ngoba ntiyabona abanye abantu abafisa imbono naleyo ngama-civil servants abanjengami layo usitela wayikhala sikwazi nokuthi basupportani bekhona phana phakathi nokuthi wena waye befake khona kwana sikwazi enxa ngumuntu vele ofuna ukulimazi uhulumende yena ephakathi kwabana ngoba ekwazi ukubamba ihofisi ethize ndawo ngendawo asibiseni imibono yethu nxa ikhuphoni thi wendalo isisebenzele sihle ukuthi hayi lisebenze lapho lisebenza khona hayi abantu bavinta kuyasebenza kusebenze ukuhle kwendiyano ngeprice ukusubsidiza babasiyela vele kuyafunakala. Uhulumende wonke amazwe wonke jikelele uvele nje umsebenzi yikhona ukuthi nxa sokuwoma kumele abuye azosubsidizela abantu bakhe ngoba vela mpini usebenza ngemali evela ebantwini yona lana kuthiwa ngama-taxis. Uhulumende olalelayo kakhulu angaze bona uhulumende olalelayo ngelo njengoprezident wethu umdala wami yalalela lokanowenzaa ngikhuluma sokusathe uyabe lapho ezolalela abantu balapha emathebeleleni. Into eyangayenzakali kudala sesilobaba washiya bamgalo wayengathanda ukubuya kakhulu lapho koBulawayo but lo wethu lo hawu hlale efikile njalo nje lapho koBulawayo azalale le state house sesikwazi ukuthi state house iyalala lapha sibile efuna uzolalela abantu bangabe emathebeleni. So asimtsheleni asibatsheleni abakuhulumende abathethe akunani le card yepati akunani lani kunani lokuthi wena uyisakhamuzi sesigaba esithize nxa ngwephumula ingafikela ephumula east kokhava siyiwonte nathi impuphu ibuyile asoze sivume njengehlale zephumula east uthi bone ama rolese siyebuva sithatha esihamba but nxa town lapha bayafika lapha bona ama rolese sithatha futhi eseyikhipha kwi-backdo ngale ungababuza ukuthi hayi sihambisa kwenye ishopeti ethize esemganini sihambisa kwenye ishopeti esemagwegwe uyaphelela phela la iphawu but nxa sifike emagwegwe sesithi hayi hayi phela imbuvela esifike kithi emagwegwe kumele ithengwe yithi abahlali balapha emagwegwe and mna that's another way ekubamba i-corruption lokuthi yona impuku itholakale ebantwini bonke so singapho kuhlala ngokuzonda ngobesizonda izanto yokusomas vele konke ekwenzayo vele awusaboni into enhle ngayo akula asisingi indawo singenza njalo
ungasigqibela mnumzana ngwena
ye mina ngithi mina lokhu engichasisa ukuthi impuphu iyayikhona iZANU-PF uhulumende weZANU-PF engakakhulumi ngokusubsidiza bakho ukuthi nje besithi subsidiza yahle yanyamalala ukuthi kuyahambelana la mapholisi akhona hathi umfunisike kavuleke abantu bathenge umumba lapha abakuziwa khona balungisa impuphu yabo bathenge impuphu laba abafunakho abantu nxa becomputha intengo yehla.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula ezombusazwe endawonye lesiphathamandla sebandla lezano PF umnumzana Joseph Chuma bexoxa lapho lo Chris Gande owe Studio 7.
Chilane mina
Chilane
mina Chilane mina Chilane mina
Maphimbo amnandi ngempela asekhona amachichi iso isihloko sengoma le siphiwa iliqembo lembube iLet Speed Black Mambazo walikhokhela ngempela leli qembu okwamashabalala asithikalale ngokuthula. Singakagqibike uhlelo lwethu lalamhlanje wothi sikhangele ebezikhokhela lamhlanje kuZulu weZimbabwe umanyelo lamanye amazwe womhlaba ikunanzeni ilanga lokuqakathakisa umsebenzi wemisakazo ele World Radio Day. Umanyano wezinkonzo zesiKristu oweZimbabwe Christian Alliance uthi usuqoqe umhlangano wokubonisana indlela zokudingela abadilizelwe izindlu lizulu lesikhukhula kwezinye indawo zeBhinga. Uhulumende uthi amakopo nokuthenga impupho azaqala ukusetshenziswa ngeviki ezayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPresidente Jeremiah ngesithi lingayikhatshana. I-Life Talk liza khona manje. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.